Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is motor lezi ma high value cars motors inkulu sithibona hay njengoba abantu bese abanika sebetshengisa ukuthi ba lezimali kabanceda abanye njalo
ibandla lesicc lithi uluhlu lwebudget lolu alusuze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezibaphizulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele likhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe loku addressa ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini sematobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi abo makhale khukhwini.
Kakula phone ngoba sigulela ukuthi njani sikumele sike entabeni ebusuku pathi kobusuku umuntu abangisamthathaphi onezimoto kakhulu asinyoko ezilapha imamba zodwa ba amaphimbambali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa izulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli izindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibudget yakhe edalele eParliamente.
Kumele khona iyavela ngayo kayivele khona apho kulaba abangcono kulabanye
ngithi amanye ama-checks aliwafakileyo kulaba abantu asingathi balemali angani balemali mpitshana yiwaphi
like wealth tax. Injalo yise charge is motor lezi ma high value cars motors inkulu sithibona hay njengoba abantu khona se abanika sebetshengisile ukuthi ba lezimali kabanceda abanye njalo babhadele okuthe thuthu ukuthi sithathe se charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo ke ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Lokhe sikudabalunye ibandla lesicc lithi uluhlu lwebudget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo ngebudget le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu yesiza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive sikhuluma ngolokho esibesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries phezu kwe 2% tax. Umthuli Ncube the Minister of Finance use propose njalo ukubana kube le wealth tax tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke aba ona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokusinyisa kwentengo kwemali zoku-apply ama passport le mali ke kuma target imoto encane yayibhadala $2 ku target kathesi ke sofanele ibhadale $5 so that review which is more than 150% inkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathesi centralize into eziningi zitholakala eHarare so ungafuna ukusuka eGwanda nje usiyafika eHarare kufanele ube le budget yama target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu indaba yesikorede selizwe sibona ngani ke nezizinto bafanele zikhangele ngikube le solution engcono hayi khona isolution yokuthi ke sibe silokhe sithatha imali kuma taxpayers ikakhulu indaba yesikorede sethu savela sona ngesikhathi sakomgabela lesesinye esayinheritwa iZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha sibona ngani bokufanele kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezijiwe ku-budget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzulu mayelana lalokho esibona ngani kufanele kulungisiswe ngendlela ke i-budget. Indaba ye-currency is another issue. Microeconomic framework yenye indaba esibona ngani kufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize. Le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana i-rate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu beZimbabwe izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo seseziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi ngebudget ngoba umphathi ntambo wezemali uNcube ethe imbadalo yepassport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili $120 lisiya kumakhulu amabili $200. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama-toll gates. Imota ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inqasi khangela ibudget le ekhitshwe nguprofessor uMthuli Ncube weze economy sibona ukuthi ibudget iqakathekise kakhulu as a Minister of Primary and Secondary Education yiyo ethole highest allocation kwalandela ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana kwasokusithi ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo laphana ziku-4 million nqasi khangela uluhlu lwezebudget kube sokulandela ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale budget ukuthi kube khona ezinye izinto ezitheza introduce mbe ezitheza zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu ele value more than 100,000 kathi siza taxwa 1% ukuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezanzi itholi nge-COVID isiza transfer mbe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezitheza abakhona laphana kube sokusithi kama toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo $2 isiya kubo $4 kubo $5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma $10. So ngezinye inguquko ezitheza abakhona le mali yamapassport izakhwela iye phezulu kube sokusithi lale imali yokuregister izimoto nxa utshintsha imoto mbi imoto yakho nxa yintsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka 1 January. So ngokunye okuthe kwabakhona kubudget epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele i-budget le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defense ingani ithole imali ethe xaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye sikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defense, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of mbe singathi i-ofisi kamongameli ungahlanganisa zonke zombili zona ziyathola imali eningi sibili. okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bebekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze-health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze-health zithole imali eningi. Kube sokusithi-ke ezinye ingatsha kade zikhangela zingathola imali mhlawumbe ezigoqela ezokuholisa izisebenzi kahulumende zitholile lazo nje imadlanyana, kodwa nxa usuzikhompyutha lezi ezintathu engeziqamuleyo phezulu, hayi imali yazingaphansi. Konke khonkanaka kuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikubona ukuthi yizwe ezithola ingatsha eziningi kakhulu, yize zithola imali eningi kakhulu nxa ukhompyutha lezinye ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo, zafakwa-ke lakwezempilakahle, mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe i-infrastructure, transport infrastructure layo ingatholwa imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amane ngahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khona phana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthe eGulathi akulalutho.
Akudivelophi ngoba asithi kathesi imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kuyabe kufuna ukudivele kulezikhalipho okumele zivele zilungise imigwaqo, kodwa konke akasidibani lakho.
Imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ibrede komabikwe. So angicapheki la nalokhalo kungadli kozonto kuyakufanana nakhonokho. Kela uncedo lisincedisa bakithi, silalutho la akula foni. Njengoba sigulela kuthi njani sikumele sike entabeni ebusuku pathi kobusuku umuntu akangisamthathaphi orizimoto akula asinyoke ezilapha imamba zodwa baba amaphimbambali.
Olunye udubo luhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle, okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo. Ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakhamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangu umnumzana Elvis Moyo.
Nxake sokekude imonakalo eyabe isikhona ezigabeni siyehluleke ukuthi sithintane just because ngoba sinanetwork. Ukuze ube nenetwork sokumele ukhwele intaba ukuze uyithola inetwork. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country. Ngoba nabana abanye babe sesitshela ukuthi ha kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe, kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asina network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza kumakampani abomakhalekhukhwini, kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho ke siyacela kulandele besibili ngoba yikho kusuphayo singaze sikutshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibaneke. Sesizamile ukuthi information le physical sibe layo, sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento balapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansila ematopo njalo engukhansila kawa-22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imgwaqo yethu phose yonke ifile, imgwaqo yethu yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo siyilungise. Njengoba uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye nge-roads, eminye ngeyani, kodwa phose le eyethu yekhansili siyazama.
Istudio 7 ixhumana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Mutshetshemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lehlobo labangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le libone kule mizamo bani eyenziwayo kule ndawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizatshela iqula lami eliyabe lisemathebheleleni
abe iConnect labo bathembisa okufanayo. Nangumanjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakajira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you, definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqinti esabelweni semandebeleni ezisaleyo emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Ngihimele Studio 7 ngiseGulathi amatopo Matabeleland South Province. Ikamramu ngeza Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe umsebenzi umsekeli kamphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya. Kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 nesigabade lo okhulumayo. Ngiyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama audio engabi made, ama audio engabi made kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Yenhlamba bakithi, inhlamba, inhlamba abantu siyathukana, kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalekile ukuthi silethe imbono, kambe ufuna umunye ngawuthatha lo mbono awusebenzise ukuthuba nakuthukana kakulunganga bakithi. Siyacela ama audio lawa engabi made ukuze la abanye la wafunde.
Hey, ninjani Studio 7? Mina nje ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo. I wonder abantwana bakho mabelalele bathini, ngoba uthi wena indlala ibhoyile ngapho echolotsho, uthi nilinde nimangele ama organization laba charity organization engaveli azosiza njengase minyakeni. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini beniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi izani ushilo kanjalo Mnangagwa, ushilo ukuthi akasawafuna ama organization kufuze angasavunyelwa, kuphasiswa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje, kushuthi okunye nima ukhulume nje, or usuke usetshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo nina abantu bezalo sibeke kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama charity organization, ama non-governmental organization nipasise umthetho nabomnangagwa nini ukuthi alisawafuni, kufuze avalwa, benwe, abotshwe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisisa?
Studio 7 makhitita lama thematintiti kathi ezweni lethu kubulawelana abantu, kanti bayenzeni abantu bebulawa? Zolo lokho bekubulawa abantu, namhlanje futhi kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, benzeni abantu ezweni? Hayi, uhulumeni ithula uthini kanti uhlela izandla uqhiza ngothini unika izandla ephepheni uhulumeni hayi asiyifoni lento yezayo asiyithandi njalo futhi mathithi
njani balaleli abasakazi kundawana zonke zomhlaba laphana abantu abathi khona i-CCC ayihlangananga i-CCC ihlangene the thing is izanovela ngithi yephatha zonke izinto ama opposition party wonke umthetho babephakama besenza nani kodwa yagcina babulala izayo so nina abantu bezimbabwe ziphakameleni ningafuni ukuphakanyelwa jamisa samsa kulanto azayenza leli yalizwa so lokuthathwa theni anti walitela umngane alithathwa ngepheni lithathwa kuchitheke igazi ipheni ayisebenzi ezimbabwe okuthi lina lithi kuzasayinwa phansi uchamisa lo nomnangagwa besayinelana esedliwe khohlwani phakamandi gcwale ezitradini khona lizalibusa lela lizwe hhayi ukuthi lina lifuna ukuthi kuthiwa uchamisa ye kumele aphakamame phambi kwaba uchamisa kaphakame lani emelani emgoqweni uzolifela likhona hayi ukuthi yena kuthiwa uyaphakama uyakufa yedwa abantu abakhe besala kodwa lina lilokhu elicathile emazweni phakamani bantu bezimbabwe
salibonani ninjani Studio 7 ama-candidate la ayi-CCC makube kuwukuthi kangenanga kungangcono ukuthi abantu bengavoti totali vela abantu bengavoti ngoba le nto ekayisisindawo ayisisebenzeli lakancane kuvele nje akukho lapho esingakona ngezanup f izanup f ngekafasayikhipha la ngoba izanup f ivele ilenkani bazifaka bona embusweni so ngeke uphikisane labantu abazifakayo futhi abalezikhali abazivikelayo bona wena uphethe izandla akulanto engaqonda mazimbabwe mazimbabwe lina ma-candidenti la e-CCC bengafakanga kungangcono ukuthi abantu vele bengavoteli izanup f totali kosi lapho akulanto esincedisa lapho ayikho into ezosincedisa lapho i-United Nation nje iyedingakala ukuthi ingenele kuphela ngaphandle kokuthi kungenele i-United Nation akulanto engasincedisa lapho idingakala nje i-United Nation lapho ikube iyezongenisa lapho kube vele ngabe kuyenzeka babe bele power enkulu mpela kube babangenelayo kakhulu kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kanti phandle kokwenza lokhu hayi izanup f ngeke yafaka kijon buseni izanup f kade ivele idlala ngabantu lapho kwakulaa nto eqondayo
siyabingelela emsakazweni sifingela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ikhaya ezimbabwe ukuthi abo sengezochabango abokhaliphana ephugeni kwelaba nje wasebathengwa izanu badla imali um bathulile manje bathi bayakukhetho likhandwe yibo nje imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwalesi mayisi yakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula mntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule eminingi kakhulu more than 25 years ago abantu kuba besapota kona izanu akula mntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo beyizanu banehistory imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezanu abakhulume bezitshaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hhayi ukuthi baphakamise abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe babengazi ukuthi ngaba besazi ngabakela nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma usubhekisisaa ihlo lezibuko uyabona lo mgabo oyengcono kancane kulalo khona hhayi kodwa ngaze ngibone into enjezanu nkosi yami unkulunkulu ngiyokhuluma nini abantu bezimbabwe bebekhululeke bekhululeke emaketaneni ezanu bese kumele bonke abantu bevuke nje bema esitaradeni bethi hhayi izanu ayisibulale sonke ngoba sikhathele ngumbuso wezanu siyabona
sinibone ngegqumgqum kuyashelela
iyangibingelela emsakazweni bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo yilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshungxoshe ezinje ingoba laba esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izanu simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sivota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni. Hayi, khuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions wona afunakalayo, izanu pefa ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela, mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafi, makaqina beyindoda.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhlaka 21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka, i-North Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo i-satellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi iNorth Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efaka amakhelwane baleli lizwe kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi iNorth Korea ayihloniphi iKhansili yezomvikela le njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani, kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. IRussia yaqhelisa ubudlelwano bayo leNorth Korea kwezebutho. Umongameli walelo lizwe uMnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobo bugoqela ukuphathisa iNorth Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi iNorth Korea isiphe iRussia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela iRussia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki iRussia leChina zingakabambisani labanye ekukhuthazeni iNorth Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele esithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana leNorth Korea okukhululekileyo. INorth Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukhuthaze njalo ukuthi iKhansili le ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza iNorth Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo lwe-United Nations. INorth Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla lesisi lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini semadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulendawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqibake lapha uhlelo lwamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.